soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku-5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikaleni ubana sikhulumisane, liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TPC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke.
Abequku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole ngathi ithuba elife engasaphothetshwa, hhayi ngayenza lukhulu, kodwa ke hhayi selidumele edlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurahundi luqhubeka lusegudweni.
Abalizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani, kungezwani kuzabachiya belokuthula, ngoba yonke icommunity lokukhala lokudeveloper kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ivalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManikaland izolo, lapho kubuthene khona izakhamizi iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula, kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa iDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDAZ ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikaland ubana sikhulumisane, liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TPC, thina sesifokasa kuyaka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani, inguquko ayilani ndaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni belenkuko lokutshintsha impilo yomuntu wonke.
Siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edalela ephalamende alokho ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babe labo njoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basuki bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManikaland ukuthi thina njengeManikaland sizalandela uba kuChamisa laphaya khona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo, ethatha amabandla ebhane leyana nebhane leliyana, asiwo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimpapo. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalament abafuna ukuhamba lokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo labo emakhansilini, kodwa thini focus yethu ukwana selungisujaba lokwana kube lokhetho olufree and fair ukuze umongameli ubabuchamisa ngene state house xa engangena usekwansi ukutshintsha impilo yomuntu wonke kwesibaba.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na?
Nxa sisiya phambili siza announce ebantwini bonke ukuba nalo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ebantwini ngenxa yakhona le nhlanganiso atho nhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu so lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana-ke inhlelo zethu zime njani mayelana bukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwena.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziva oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotshwa okwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalele ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila ancintisa ezimele kodwa ayexotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawe bandla le-ZANU-PF. Sixoxe lowayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Yebo, ukuthi Citizens Coalition for Change iyehlulekile kukhetho oludlulileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekamnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba kuvalele abakaChamisa ukuthi bengabi ngamakhandidethi khetho. So sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebazihlalela bazihlalela ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela okwenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Kona kuyinto vele esatshela kona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe lama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo buso. Ye, kodwa athi khonokho kuphela amandla lawa asezasetshenziswa ukuthi kuguqulise kesekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe, lithini nayo lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP e-ZANU-PF e-parliament. Khonokho sokuzanikeza i-ZANU-PF amandla ukuthi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi yikuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise i-ZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona e-parliament. Kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa kutsho ukuthi bayabe bezazibona ukuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenze ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonoko kuyimbangela kaSengezo Thabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe siqamuke, ngangcono aqhubele amasithi kuzanu PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing, yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa oyayisikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Silokhe silo sikudaba lunye abakugcele lesisi elisekela umnumzana Sengezo Thabangu ozithi ngumgcinisihlalo webandla leli, bathi lanxa benqotshiwe kukhetho lwangempela sonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwelakusasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Thabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi impumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokho kade kukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think bekuyi Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho, ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkenenkene kwehlula-ke. So ayimangalisi kangako leyo mphumela, ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula i-World Cup ngicabanga ka-98 or so, i-France versus Brazil, wonke umuntu ekhangethi i-Brazil izowina. Kwase kugula uRonaldo-ke kwathiwa wazwakala nje ungasazwakala. Yebo, waba khona egemini kodwa wabona, I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye ngiyohamba phambili sibili. So ma ulo president enza ngendlela enza ngakhona, bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Thabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Thabangu usapotejiwe kanjani. Le action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhola, wawuthi uma ibhola lingelakho wawubuya lebhola lakho lapho. Ngathi ibhola uma lingelakho bengakudlalisa kubi, noma bakukhuphe noma bakucriticize, wawuthatha ibhola lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi, ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable, so sengithatha ibhola lami sengihamba ngkhaya, noma thatha ibhola salipontshise. Yikho kwenzakeleyo, usapotejiwe ubaba uThabangu. Ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage, wasapotajwe everywhere, le media sapotaji. Angithi ndini khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT. Manje sure kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT, akukhathele sehambe ekhoti izikhathi ezinganani, ikhoti yehluleka ukuthi daya wena u-ST wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo, usapotajwa internally, usapotajwa imedia, usapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka irizalti yemagwegwe okwangena khona u-Honorable Nyathi, ubone irizalti eyangale eMpophoma okwangena khona u-Honorable Mori. Yikho obona khona ukuthi thole ngathi ithuba elife engasapothethwa, hhayi ngayenza lukhulu. Kodwa-ke hhayi, selidumele edlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eLiving Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuqwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu yikuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezathiya abantu bekhululekile, nazo izinduna zikhangele abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani. Bona abalinyezwe abahlukunyezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani, kuzabathiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelop
Ingqobe isikuwe mnumzana Mkhwana.
Inkinga yami enkulu ngomandla kwanombuso wakhe ukuthi bakekelela imbo yabo sesakulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa nguhulumende, izinduna zithola izimota, zithola yonke into ziphiwa nguhulumende. Kungakho-ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu, bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna lento ilungiseke ichazuleke ngokuqotho. Bona laba abantu bevele bekhuluma ngegrawund kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe, kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba yegrawund yaphakanyiswa yimbovane, iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo, nanamhlanje khona obhethu likaZulu nabanye. Yibo abantu abanesisombululo esingelakuthengisi phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kwezisu ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo, bona bangaba yivoti baphiwe iqhaza banyana elincane, kodwa hhayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lokho.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njoba ngishilo ukuthi izinduna nazo njoba zivele zikhokhelela abantu, abantu kuyiba bakhala kakhulu, abalimele ngabantu, kokumele ukuthi bona batsho esibili and bakutsho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ngani kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa, abantu bagcine bebengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi kakube lokuthula esigabeni, abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolu luphathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengeground yombuqazo yokubulawa kwabantu yegenocide, funa ama-thought leaders, abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejulileyo enemfundo ene-research ebonisa ukuthi ama-best practices aseke abakhona kwezinye iinkalo zomhlaba ma kuthe kwaba khona i-genocide aphathwa njani, amiswa njani, izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho-ke ngithi mina bekufunele abantu abanezibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo, bengesabi lutho, bengakhangelelanga ngokweziso zabo, bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke, hhayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu. Labo ngeke kube nabantu abangasiza isizwe labo.
Ingqobe isikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngingangena endaweni eziningi kulabantu asebengabantu abadala, asebelabazukulu, bona abantu badala bakhona bengelazithupha, kukhangelwe konke khona lokhu ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevenele bengelazona iincwadi zokuzalwa. Njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu, akulalelwe.
Elakho elokucina mnumzana Mkhwananzi?
Yikuyibhukuluza phezulu indaba yeground. Indaba yeground ijule ukudlula lokho. Akusiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswe indaba zezithupha abantu bakompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo. Ijule idephe iphelele emaqhinjini omhlaba. Yikho ngithi funa abantu abanobuchopho abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba zegenocide ubeziphathwa njani. Kumele masobakhona isinxephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengesegrawundi siphephile yini ukuthi siqhubeke sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebengakuphinda futhi. Uze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufuna umnandakwa okokugungunuza kuqediwe. Ufuna nje yena ukuthi kwelatshwe amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba. Mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali. Bangakwenza abakwenzayo sobe yasifuse. Ivumelana layo ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso wezinye zezinto ezenzakalayo, kodwa ziningi kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengulwa kwabantu labantwana abayi-product ye-rap lakathe sabangazoyise. Kuningi kakhulu okwenziwayo, kodwa bendiqinisa ukuthi abantu bona abayibo abalimeleyo babeyibo abatshoyo abafuna kwenziwe njalo. Nxa sebejile abantu uhulumende akulaleli, okunjakhona okokuzagoqela ukuthi into leingaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni.
Lapho ke besilalele umfundisi Siyaphambili Moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obeqoqa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe ecubungula ezombusazwe belosithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani nangapha, siyavuka ezintoko but zivuka ziphezu kwendlala. Kwathi nje sicele ukuthi ngicela ukuthi uchaba ngolo labona abantu abahamba bengena door to door bekhombisa abantu ukuthi bebabhudele, kawafike lapha egwanda la siwabonise. Chaba nje ngishaba ngolo esanzenza ngathi ingwegwe lo kabuye lapha ezimhlangana ke fike ngapha egwanda la sizakugijima phambili kwemota leyo kwayizana le. Simomele kakhulu njani ngimomele futhi ngiyafuna ukumbona kuhle kuhle uchaba ngolo uthole umusa wathi wayigitane ebuthelelweyo ke kwafike lapha egwanda la bebona umhlolo ngaze ayibona. Siyabonga Studio 7 ithi ngabe livuka njani lonke balandeli be Studio 7. Nzima 6 months usebenza kuhulumeni ongaholi phambili uchamisa phandle lawo lokuchaba ngankunelo.
Alo Studio 7 injani lonke abalaleli abathandekayo, ngithanda ukuphosela ngaleli gama ukuthi njengoba ubaba uJoko Sikhala esephumile entolongo nina ngibona liyana yindoda ubaba ofanele ukuthatha isikhundla esokuba umkhokheli kwelezimbabwe. Asimchaseni lwa nomuntu uchamise ngomunye umuntu bezathatha lwa nomuntu emsondeze eduzane emenze bengayokhokhela ayebe ngumsekeli wakhe. Bembukela izaqima kumangalisayo. Shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana. USikhala utshengisile ukuba liqhawe, akulaqhawe elifana nalakhe. Kangene ebantwini evule iphathi, ngithemba uZulu ohlakaniphileyo uzambona umuntu lesinde indoda eliqhawe. Asizameni bantu bezibabe singakhangeli amagwana. Laba bantu mina isifiso sale fisa udinga abasebenza ndawonye lotshani.
Studio 7 linjani? Ayilokho umaya umfana kamlojo walojo kudala vele. Kusitudio 7 ma lingabe mhlawumbe liyakukhona ukuhlangana lalo babo uThomas Joseph, angicela ke limkhuze khuze kakhulu limkhuze serious futhi ke ami ukudlalela ebazalini bethu. Asitshela ngenzani yabo, izani yabo leyo ileminyaka engingaki busa ngenkani yenzeni namanje selokhe ngikhona ngikhona uzokwenzani, uzofaka izidolani, uzofaka amadamu ebulawayo behluleka behluleka labo kahambe pena kona le shoneni le kwekwele kona le harare yabo le shoneni labantu bakubulawayo. Serious mina ngakholeka ukuthi campaign awatshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke seze right. Kuyini okwenzekayo manje ili izami yakho khona manje ukuthi iZimbabwe ihamba phambili ngoba corruption izami yakho yena ke futhi hayi iZimbabwe izami yakho yena le ihamba phambili corruption. Angazosidina lo Joseph nyana wabo lo
Studio 7. Studio 7 njani sakavama bahle nezindaba esiphakela zona imisha namalanga ezimnandi. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7 esizwile ukuthi umnankakho sisiklanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngalo daba lwe-ground. Sifuna ukuthi akwazi khona lokho ukuthi angeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwe-ground, siyaqhubeka sikhuluma ngalo noma engazofaka isigwebo esingakanani noma engazawisa isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo. Akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 brigade yakhe sigiga sibancane sinabantwana esifake engidingi ukuthi abazali bethu basigige sasinda phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusifakisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesibadala singaka siyaqhubeka sikhuluma ngayo i-ground. Siyabonga Studio 7 danki.
Studio 7 sanibonani basakazi bami abahle olilingelayo kungukhubekani uSigabadi Mfokavusa isendaweni yaseGoli laphana ekhaya etsholotsho ngaphansi kukanduna uChakawa. Ayi kubuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi kuzisa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabo Malak Nkomo obaba abadala impela abakhuluma sengathi yonke into right kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha bebe ningane ezingafundi ezigcwelizwe lonke kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzaniphefa kuhlungu kakhulu lokhu angazi bantu balithi ukuthi siyophephelaphi angazi impela ukuthi siyophephelaphi kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kufina kudedelwayo amandla laka bawabonekana abantu bakithi siyolalwa izaniphefa kuze kubeni kuze kube nini bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 sengathi ngingaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezimnandi siyabonga
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli igama Kelvin Lotshwa usevokola kwamahlaba ayidwale kulo ndoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi uthi izinduna zamabhatshi akusela lutho awuqinisile ndoda induna ibiyodwa kuphela disiswele lapha emela abantu nduna leyi onhlanhla yamangwe entaba zinduna manje zani yathi yakunanzelela yamxotsha akusela enye induna engiyaziyo enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe abanye labanjwa basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokhu abakuphiwe izanu so vele akula lapho esiyakhona ezingumhlambe kazalo sile yabo
uChabangu thina simbona njengomthengisi awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa elele nonkosikazi wakhe endlini thatha izinqumo awukwazi ukuthi lokhu ungaziwe nginobhala awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi awukwazi kwenzeka lokhu uwedwa uthatha isinqumo umuntu uthweni uyarikhola abantu haya indoda musukudlala ule musukudlala ipolitics uyayazi ingumba uyazi musukudlala nje awukwazi ukuthi ngoba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa ulele lenkosikazi yonke endlini siyathatha izinqumo nasikwazi ukuthi izinqumo zithathwa yi-top six umhlawumbe kube ne-committee okuyiyona edisciplina abantu uthaba ngalibana wefuna ukwakha yena njengoba ezibiza ngolokhuze ngonobhala jikelele kofanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye TCC yemadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5 senze njani sicela lapha inkulumo hayi ukuthi le ayikuthi lele yedwa ngalene bese yavuka ethembi ukukhola abantu hayi indoda awukahle wena hayi la ngumthengisi we
Studio 7 ku Studio 7 ngabe libuka kanjani wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi siyabonga sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo alibani uNkulunkulu ngalini ngalisi siyabonga ukuzwa izindaba ze Studio 7 hayi ngakumlayezo wami ngifisa ukuthi laba bebhinga laba abebhinga laba abathiyane la induna yabo le abayiyekeli njalo ngoba isisoze ibancede ngalutho bona ebabahluphekayo bahambe bevota votela lapho ofuna khona umuntu wonke ukhululekile ukuthi avotele lapho afuna khona abanjwa ngamandla kanti yena ubamba abantu ngamandla ufuna ukuthi kwenziwe nje ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho
khaliphani bugeni bakhona laba umuntu uyathula adituka angazwakali ngazi ukuthi uyabeseshonephi ayeqhamuka sokusele nje usuku olodwa angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besala betshelwa manje sekuyaqhamuka ukhaliphani bugeni wakhona sokusele usuku olulodwa nje ayesitshele ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza lento bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezi kanti umuntu ayi manje eyathwala ikhanda yathi khona hayi kuzoba nenkinga bonke nje namagqwetha akhona awuzitholi kuyafana nabo-witness Dube laba umuntu wathi bemtshela ukuthi e uyabona into abantu bayaphuma beze nje waphikisa kwaze kwaba yi-last hour last minute abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokhu esala hayi ngisoze ngiyezeka kusasa uvuka sekukhulumele iyo phela nalento ezenziwa yibo bona laba okhaliphani phukeni batshela bazenza abantu abahlakaniphe sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani sizo-operator singenama-structures kwatintin bangena-ke nalabo ayi-confusion elaphana umsangano laphana hayi bo sisixolele thina
lawo-ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu siyabonga
ulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke sikhumbuzane sihlobo kuba nalanga ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande, silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngu 7:30.